atisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani izulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhla ka 4 mfufu 2018 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli Emmerson Mnangagwa usekhuthaze osomabhizimusi ukuthi besebenzelane ndawonye labanye babo abakwamanye amazwe ukwenzela ukuthi iningi lempahla abazithengisela emazweni ama-exports zibe ngezipheleleyo. Abantu bakobulawayo bathi isiqondiso zemali ezethulwe ngusibalukhulu webhanga elikhulu lesizwe ele-RBZ ezemonetary policy zihlukumeze uzulu weZimbabwe. Kunhlelo zethu lapho esicubungula ukusebenza kwengatsha ezehlukeneyo zikahulumende, namhlanje sikhangela ugatsha lwezomvikela. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa usekhuthaze osomabhizimusi ukuthi basebenzelane ndawonye labanye babo abakwamanye amazwe ukwenzela ukuthi iningi lempahla abazithengisela emazweni ama-exports zibe ngezipheleleyo, hatshi ezizalungisiswa ezithengiselwa ukulungisisa impahla ezipheleleyo ezigcina bezithengiselwa sezidula. Ekhuluma lamhla eHarare emhlanganweni weZimbabwe Exporters Conference obuqoqwe inhlanganiso yeZimtrade, umongameli Mnangagwa uthe uhulumende uzakwethula umthetho omutsha ozaqinisa imisebenzi yamafektali. Okuningi asikuzweni kuhlaziya lolu daba, sixoxe lomnumzana Melo Simoyo umabhalane obona ngezamabhizimusi kwinhlanganiso elwela amalungelo eBulawayo Progressive Residents Association.
Okokuqala ukuthi sebeyenze umahluko kuma-akhawunti ukuthi umuntu sekumele abe le-akhawunti ye-US dollar, le-akhawunti ye-bond, le-ama-RTGS. So kulethe ukwethuka kubosomabhizimusi ukuthi why sokumele kwehlukanisa ama-akhawunti lawa, sebefuna ukwenzani foreign currency. And kuba luhlupho ngoba okwenzakalayo ukuthi okathesi into eziningi njengelizwe sizithola outside i-manufacturing industry jika ayikavuki. So kuyinto ethuse osomabhizinisi kakhulu.
Uthe yena labo njengohulumende balubona uhlupho lokuswelakala kwemali yamanye amazwe, njalo bazanika labo abakhanda ama-raw materials amqoka kakhulu awoku-export ukwenzela ukuthi kube yiwalethi imali elizweni. Kodwa vele abamabhizimusi bayithola yini imali yakwamanye amazwe?
Imali yakwamanye amazwe sikhuluma njengamanzi, ungaze uyeyifuna ebhanga kayitholakali. Osomabhizimusi bayithola kumkambo omnyama, esithi i-black market ngesilungu. Yikungananzelela nje kuviki lona lena amalanga adlule amathathu ama-prices ezinto asekhwele okumangalisayo, ngoba osomabhizinisi vele leyo foreign currency kayitholakali emabhenki, kayikho, ngayi-aplayele emabhenki kawuyitholi. So esingakuzwisisiyo ukuthi ma upresident evuma ethina bazamnika laba abamqoka, kusuka kwethusa osomabhizinisi ukuthi izabe isivele ngaphi leyo foreign currency.
Sesikhuluma ngala amabhizinisi amancane-ke abathengisa izitaladeni.
Bona laba abazithengiselayo emasitaladeni leyo foreign currency bayithenga emkambo omnyama, osokuyikho osokuluhlupho ukuthi izinto zibe zikhwela, ngoba sikhuluma kunje ma uqathanisa ama-rates emkambo omnyama lemali yaphandle akhwele okumangalisayo. Ilandi manje kwamanje libiza ngawolifuna kumele keep about 14 pound. So kuluhlupho ngoba into yakhona isiyafektha izakhamizi, ngoba ngikhuluma ngokuthi intengo sezikhuphuka okunye okumangalisayo.
Hello ke ngumnumzana Melusi Moyo umabhalane ubona ngezamabhizimusi kwinhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi zakobulawayo eyobulawayo Progressive Residents Association ubexoxa le Studio 7 ekhona le kobulawayo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha a Voice of America ese Washington DC.
Inhlelo zokuthengiswa zokusetshenziswa kwemali ezethulwe ngusibali ukhulu webhanga leReserve umnumzana John Manguja as a monetary statement kunye lamazwi kamphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube achiye abaningi bethandabuza ukuthi ilizwe lizahlengwa njani nguhulumende ebunzimeni elikubo. Kwethulwe inhlelo ezimbalwa ezigoqela ukuguqulwa kwama-account emabhanga kunye lemithelo esizabhadalwa nguZulu. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi ecubungulayo zombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya endawonye lesiphathamandla sebandla lezanu PF umnumzana Dingumuzi Phuthi omela isigaba sebulilima West edale lephalamende onguye osungula lingqoqo.
Kanti okwakuqala umnotho welizwe kawuthuthukiswa yikuthaba kukaZulu. Uthuthukiswa yikwenza izinto eziletha ukuthuthuka kwama-industry, ukuthuthuka kwezokuthekelelwa kwelizwe, ukuthuthuka kwezokulima. So nxa sikhangele ukuthuthuka kwendawo lezo, sesikhangele lama-export ukuthi kube le zinto eziza zithengisela phandle ezizaletha imali esiyidingayo yaphandle ukuthiwa yi-foreign currency. So i-monetary policy kadokotela uManguja esekelwa la nguminista ubaba uMthuli Ncube, mina ngile themba lokuthi kuzasisebenzela ngoba yena akagijimelanga ukuthabisa abantu ekhohlwa ukuthi izinto kumele zenziwe according to the book. Ugijimele ukwenza into ezajabulisa ama-industrialist. Ngikhuluma kanje nje izolo beyilandela ngisizwa kuthiwa bajabule kakhulu nje babona kulamathuba ukuthi sebenga-export. Nxa usenza njalo-ke abantu sebengeza ubuhlungu ye kwesikhathana kodwa kuzasebenzela ukuya phambili ngoba i-economic blueprint ezasebenza yabe ikhangelele ukuthi isebenze for the next 5 years. Kambe shuwa sesingahlaba umkhosi ngoba sokuanawunswe kuthanginje lokhu. Asiboneni-ke ukuthi kuzasetshenzwa njani.
Hayi, kwezwakala. Uthini wena-ke mnumzana Ngwenya ngalokho sekukhulunywe nguPhuthi?
Phela nxa uhulumende uthi laphana ekhankasa ukuvotelwa wathembisa yena wathi yena uzalungisisa umnotho welizwe abantu bengahlupheki ngezemali. Intengo yempahla kayifanelanga ikhwele, izithembiso zakhona. So ngiyamangala nxa sokuthiwa khona nxa kusenziwa i-monetary policy kayifanelanga ijabulise uZulu. Iyabe ijabulise ubani ngoba kunje imali yakhona vele iyabe ilokhu ihlupha abantu kulama queues, ipetrol kayizizakali, yona i-foreign currency lokhu isemsikeni omnyama. Kuqakathekile ukuthi nxa kusenza i-monetary policy statement ilungisise udaba lwemali ngoba udaba lwemali lolu hlupha uZulu jikelele. So nxa kuzawuthiwa khona sokuza kuthiwa kusetshenziswa izimali zonke, thina sikwazi ukuthi inkinga yokuthi kwangeniswa i-bond note umnotho weZimbabwe ungakalungi. Yebo, pho kakulungisise phela ngoba abantu bayabe bekhalakhala phela ngoba bakhalakhala ngoba umnotho kawumanga kuwo. Nxa sebezakuzwa ubuhlungu umnotho welizwe usihluleka ukulungisiswa bona besizwa ubuhlungu bazagcina belokhu bekhalakhala ngoba i-monetary policy yeuqiniselo kayiso-fiscal policy kodwa nxa iqondane lokulungisisa udubo lokungazizakali kwemali kakulungisiswe ukwenzela ukuthi i-support yabantu yeqakathekile hayi khona i-document.
Mnumzana Phuthi, wena manje ngokubona kwakho ubona ungani kuzaze kuthathe isikhathi esinganani uyatsho lapho mnumzana Ngwenya ukuthi izithembiso zokhetho zazitshengisa ungani ukhetho ludlula nje sizabona ukuthi kulomehluko kodwa umehluko esiwubonayo ukuthi umnotho uyanganxele. Uthini wena?
Kwakusenziwa ama-monetary policy okuthi abantu bazavuka beqakeza besithi kwenziwe kodwa kwasiphala. Ngakho-ke ngithi akungayenziwa into ezaphonguqakezisa abantu izandla kuphela bathabe bethabele udubo. bakwenziwe into okuzacatshangelwa ngabantu ukuthi yebo kambi buhlungu kodwa isisiza okuthiwa ngama-long term plan. Ngizathanda ukubuyelako unkulumo kababa uNgwenya laphana lo mbuzo wakho ukuthi kuzaze kube nini. Hey madoda, Rome was not built in a day. Awusoze uthi sisanda kuvela kukhetho nje kusahlalwa phansi kusenziwa ama-plans kusayenziwa ama-deployments liyakwazi ukuthi kufakwa ama-permanent secretary amatsha abanye barithayisiwe ikabhinethi asikabile nyanga silayo iparlamenti isanda kugcotshwa ospika basanda kukhethwa zonke izinto lezi shuwakho kambe kulo muntu ongabe sefuna ukuthi aluba sokulezi sezi okuthiwa zilithwa i-new dispensation. So ngithi kasikhangeleni ukuthi isikhathi laso siqakathekile ukuthi uhulumende lo asinikwe ukwenzela ukuthi into lezi ezabhidlizeka okweminyaka eminingi kangaka zilungisiswe. Phela umnotho welizwe leli lizaphonga ukukhuluma nje sikhangela lapho esesikhona okungathi kuwomile kodwa khangelani ukuthi umnotho lo waqalisa ukuba mubi ngabona early 90s ngesikhathi se-economic structural adjustment program.
Mnumzana Ngwenya, nanto-ke udaba uyakhuluma lapho
uyakhuluma kuhle phela nanto leli li-politician mana thina sikhulume phela esisebenza labantu. Inkinga yokuthi yena ngokwathi uMangula wathi yena kule crisis ethiwa yi-fiscal indiscipline kulokuchapha bokusebenzisa imali angelayo yikho phela wayesizama ukukhuluma esithi yena ufanele afake isikhiyi ebhenki wenzela ukuthi uhulumende lo angathathi for ukuthapha nje imali engelayo isenza ama-treasury bills kunjalo nje. Kodwa phela thina sine-problem ngokuthi i-appetite yobuhwaba yokuqeda izimali yezanupf kayiso ziphele kuyasethusa ukuthi i-monetary policy yakhona yes, sizamele i-fiscal policy ukuthi kumi kanjani kodwa thina sithi khona hhayi inkinga yokuthi nxa iZANU-P F ayivele igqamuza izandla eku-central bank ithathe izikweleti i-$9 billion yaqala thina siku-G N U yayi-$200 million kathi esiyi-$9 billion i-domestic debt ngapho-ke bakithi kambe kuyalungisiswa njani khona kungabantu be-ZANU-P F. Yikho sikutsho ukuthi abantu be-ZANU-P F mfowethu abala potential i-capability yoku lungisisa umnotho obhidlizwa for 37 years.
Lo-ke ngumnumzana Rejoice Ngwenya obexoxa endawonye lomela ibulilima West edale lephalamende. Silokhu sikudaba lunye. Abantu bakobulawayo bathi iziqondiso zemali ezethulwe ngusibalukhulu webhanga elikhulu lesizwe le-Reserve Bank eze monetary policy zihlukumeze uZulu weZimbabwe othi ukuze ilizwe lisebenzise iRand lakwele South Africa kumele libe le mali yalo elohlonzi. Okuningi sikuzweni kubathabile masuku ekobulawayo.
Osomabhizimusi bakobulawayo, izakhamizi labahlaziya ngezomnotho lamhlanje bebethe gwaqa eFidelity Life Center behlafuna udaba lwe-monetary policy ethulwe ensukini ezedluleyo bethi abavumelani layo ibenza babe ngabayanga njalo le mali zabo zitshabalale njengeminyakeni edlule. Owayengumgcini sihlalo we-Competition and Tariff Commission umnumzana Dumisani Sibanda uthi udubo olusezweni yikuba ilizwe lisebenzisa idola lemelika elingelayo.
Sithe thina ngenxa yokuthi sisebenzisa i-American dollar eyi-currency yomhlaba yiyo edithemena ama-rates ama-currencies wonke emhlabeni. So thina being a-third world economy and i-trade yethu le-America inganingi yokuthi sigenerate ama-US dollar. Nxa i-US dollar isiba stronger and stronger thina siba weaker in that kasikwanisa ukuthi si-adjust i-exchange rate eyedola.
Ohlaziya ngezomnotho owake wasebenza e-RBZ ongumqondisi we-Discern Capital African Investment Advisory Firm umnumzana Zibusiso Mkhwananzi uvumelane loSibanda ethi loba nje osomabhizimusi loZulu sebevumelana ukuba kusetshenziswe iRand lakwele South Africa kumele kube lo mthetho weZimbabwe lo weSouth Africa ophawula lokho.
Kumele iqale ibe nemali yayo, imali yayo eyabe ilesithunzi, ungakhangele Namibia, ungakhangele Swaziland, bale Rand Monetary Union, eNamibia bane-Namibian dollar, eSwaziland basebenzisa yabo, but at the same time kule Rand. So ukuthi sijoyele iRand Monetary Union singele yethu i-currency, it becomes a problem.
Osoma bizimusi umnumzana Soni Phiri uthe uhulumende useqala okwezulu okokweba imali zikaZulu ngendlela eziphansi bazambophisa ngoba okwamanje kule mali zabo emabhanga abehluleka ukuzithatha ezakwamanye amazwe ezigoqela idola leMelika.
Sithethina ngenxa yokuthi sisebenzisa iAmerican dollar eyicurrency yomhlaba yiyo edetermine ama-rates ama-currencies wonke emhlabeni. So thina being a third world economy and i-trade yethu le-America inganingi yokuthi sigenerate ama-US dollar. Nxa i-US dollar isiba stronger and stronger, thina siba weaker in that kasikwanisa ukuthi si-adjust i-exchange rate eyedollar ngenxa yokuthi sisebenzisa i-dollar. So khonokhana sokusenza ukuthi khona sehluleke ukuthengisa impahla zethu kwamanye amazwe si-competitive. Kuba lula ukuthi thina si-importe kulokuthi senze izinto elizweni lethu.
Isakhamuzi sakoBulawayo unkosikazi Sikhangezile Mlotshwa uthi babuhlungu ngokwenzakala ezweni, kufakwa imithetho ebahlukumezayo njalo kubunjwa imithetho bengaziswanga ngayo maqala.
Uthi sizwa ubuhlungu kakhulu ngento eyenzakala elizweni lethu, ukuthi kuyafakwa nje imithetho singazange sibuzwe, singazange siconsulte lathi ukuthi kusiphatha njani.
Amabhanga aweZimbabwe awala mali yokupha uZulu. Intengo yempahla evuka iqansile insuku zonke ngemva kokwethulwa kwe-monetary policy le esichiye uZulu ekhangelele ukuhlawula imithelo ephezulu eye-tax. Abahlaziya ezomnotho bathi lokhu kudalwa izikwelede ezaqala ukuba khona ngesikhathi sikahulumende womanyano njalo sokuchiye ilizwe lingela mali. Bethi ukusebenzisa idola leMelika lakho kungezelela udubo lwemali eZimbabwe ngoba ilesi sindo esenza ilizwe libe lobuyanga. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Alinga khohla uhlelo Studio 7 Live Talk lamhlanje kuhlelo lwabesifazane asihluzeni bomama sixoxa ngomkhuhlane wesigudu sekholera osubulele abantu abanengi eZimbabwe. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Ale balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Ake sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inhlanganiso ethula indaba zenkohlakalo yakwele Cambodia eMother Nature Cambodia ibika ukuba ele Cambodia lathenga igolide elibiza amabhiliyoni alichumi lanhlanu amadola, i-15 billion dollars, kwele Singapore okuyimali eningi kakhulu okudala ukuba abantu bacabangele imisebenzi yenkohlakalo. Inhlanganiso ebona ngokulondolozwa kwelungelo loluntu emhlabeni jikelele e-Amnesty International isole kakhulu isinqumo esithethwe ngumthethwandaba okele India wokuphindisela ekhaya abesimoslem besiRohingya bakwele Myanmar. Ibutho lesizwe noma lisamukelwa njengamanye asebenza egcina ukuthula lithathwa njengelande kakhulu kuhambelana lomnotho elizwe kusimo esilokho sisadalala khona kungelampi elizweni. Intatheli zindaba yethu uMark Peter Ntambe usethulela loludaba ngokugcweleyo eseHarare.
Ibutho lesizwe labunjwa ngomnyaka ka-1980 ilizwe lithola uzibuse limanyanisa abalwa empini yenkululeko abeviyo lebutho elezanla elaliphansi kwebandla lezombusazwe elezanu abazinkulungwane ezingamachumi amabili 20,000 kwathi abeviyo lebutho lezibra elaliphansi kwebandla elezombusazwe elezapu abazinkulungwane ezilichumi lanhlanu 15,000 kunye lababe ngamasosha awerotisia front. Umnumzana Albert Mazula omela izakhamuzi zeHarare uthi limbali imangalisa abaningi ngoba ikhanya ingakapheli kumbe ukuguquka phakathi kwebutho lamabandla ezombusazwe alibumbayo.
Kakusabanga le mfundiso lo mesingathi ngibe transition eqondileyo eyokuthi kwehlukaniswe iparty lebutho. Yikho ubona ukuthi kwesinye isikhathi abantu abayibo abangama commanders o ama generals ku army ngamafoma zanla o zipra
ama bandla phikisayo labantu makhaza abahlala bekhonona ngemali edingakalayo ukusekela leli butho lona ilizwe elingekho empini ebekhuthaza ukuthi abezomvikela bafundise indlela zokusebenzelana labantu hathi ukulandela okufunwa ngamabandla ezombusazwe ikakhulu elibusayo. Umnumzana Rejoice Ngwenya ocubungula ezombusazwe uthi kuyadingakala ukuthi inani labakubutho lehliswe ngoba ilizwe lingela mali njalo lingekho empini.
Kudingeka ukuthi abantu abesebuthweni babe babitshwane kube le reserve force ehamba abafana besiyasebenza nxa ngamatitsha kumbe ngamakanika bezisebenzela ezindlini zabo kungaba le nkinga sebebizwe emsebenzini okudulayo kubagcina nje bengenzi lutho.
Ingcitshi zithi kuba nzima emazweni amaningi ukuba enelisa ukuthatha inyathelo lokwehlisa isilinganiso sababumba ibutho mahlayana noma umumo ungaba ngolokuthula kunelampi. Ibutho leZimbabwe lancedisa eleMozambique kumpi yalo labahlamuki beRenamo lahlasela ngomnyaka ka-1984 ngaphansi kwe-Operation Lemon laphinda lahlasela laseCasabanana. Laphathisa njalo ilizwe le-DRC kusehlakalo esasolwa kakhulu ngabaningi kwaba ngela ukuthi le mali yesizwe ibhidlike ngaleso sikhathi. Umnumzana Masimba kuchero cubungula ngezombusazo uthi ngaphandle kwe-DRC akukho okubi okwenziwa libutho kumisebenzi enje.
Amabutho yethu aya thunyezelwa kundawo eziningi under ama different peacekeeping missions awe United Nations umbe awe African Union. So ngibona njengani kuyinto abayenza ngendlela eqondileyo sibili ngoba bayasebenza labanye abanye abakwamanye amazwe.
Kusukela sithola uzibusa ngomnyaka ka-1980 ibutho layidlilo elithola isilinganiso esikhulu ekwabeleni kwengatsha zikahulumende imali zokusebenzisa ngomnyaka kubhajethi kodwa leyo mali yehliswa ngenani elizayo ngomnyaka ka-2010 kumbuso womanyano noma lihlala lisola ngokusilela kosekelo lwemali ngoba lifuna ukulungisisa imitshina yalo ukuthenga imbhobho lenhlamvu zawo ukubhadala ikhono lezisebenzi lokuthenga ukudla. Noma imali ingeneli leli butho liphathisa ngokwakha izikolo kundawana ezijeneyo amakliniki ukwelapha abantu lapha lalaphaya kungelambadalo ukususa omaqophula lokuphathisa abantu ngezikhathi zengozi ezifana labo cyclone Elene lempopoma zamanzi eMzarabani lendawo ezifana leCholocho lakwezinye indawo. UMazula uthi uZulu ukhangelela ibutho ukuthi libe kanje.
Siyabe sikhangelele ukuthi amabutho angene ancedise kuma project ehlukeneyo. Umnyumzekeliso engawunika umzekeliso omhle kakhulu kukhona lapho kwake kwathi amadokotela lamanesi benza istrike. Amabutho ahamba esiyancedisa ezibhedlela ukwelapha abantu. Yikho esikukhangelele ukuthi ibutho likwenze konoko. Ibutho kumele ukuthi libe labanga lobungane noma libe ngalabangani lama citizens. Elizwe
abangena kubutho lesizwe ngabantu abavame ukuba leminyaka ephakathi kwelichumi lachanga lombili kusiya kumachumi amabili lane. Kunhlelo zemali zanyakenye uhlangothi lwezomvikela lube kusimo sesithathu kungatsha ezinikezwe imali eningi kubhajethi lulandela olwezemfundo lolwendaba zasekhaya. Ibutho leZimbabwe libukwa ngamazwe omhlaba ngokusebenza kakuhle ikakhulu emazweni elinxuswa khona ukuba yingxenye yeviyo lebutho enhlanganisweni zomanyano ezifana labo United Nations, African Union lezinye. kunje lonyaka ibutho lasemoyeni ele Air Force lenelise ukuyangena umbukiso omkhulu owendiza mchina oye Africa Aerospace and Defense Expo 2018 kwelezansi ye-Africa. Amazwe afana le-Liberia, the Gambia, le-Cape Verde abikwa angamanye amazwe kuleli zwekazi enelisa ukusebenzisa imali ephansi kakhulu kumabutho awo. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingumark Peter Ntambe.
Ngumkhokheli wabalwa impi yenkululeko umnumzana Jabulani Sibanda waxotshwa ebandleni leZANU PF ngowayengumongameli welizwe umnumzana Robert Mugabe usebuyele ebandleni leli kunye lowayengumqondisi wenhlelo zebandla umnumzana Didmus Mutasa. Iphephandaba leThe Herald lithi ababili laba bamukelwe lamhlanje ebandleni leli. Usibanda waphoqana lo Mugabe ngemva kokuthi unkosikazi Grace Mugabe nguye owayesebusa. Umtasa oseleminyaka engamachumi ayithoba minwe mbili lantathu i-83 waxotshwa ngemva kokwetheswa umlando wokusekela unkosikazi Joyce Mujuru ngesikhathi uMujuru esetheswa icala lokufuna ukuthathela umbuso uMugabe. Esinye seziphatha amandla zikahulumende weleMelika sithi nxa lanxa umongameli Emmerson Mnangagwa esenza izithembiso kanye lokukhuluma kuhle kuqakathekile ukuthi aqalise ukugcwalisa izithembiso lezo. Okuningi asikuzweni kudaba esilethulelwa nguPraxedis Jeremiah kodwa lulotshwe nguMavis Gama.
Umsekeli kanobhala obona ngendaba zobudlelwane beMelika lamazwe yawezwekazi le-Africa u-Ambassador Matthew T. Harrington uchola amazwi ephendula imibuzo yentatheli zindaba zezwekazi le-Africa emkhosini wokupha imivuzo kwabamankampani aphumelele kubhizimusi owe Awards for Corporate Excellence. UHarrington uthi amazwi omhlaba okuguqela eleMelika abheke ngelihlo lokhozi okwenzakala eZimbabwe ngemva kokuguquka kombuso kulelozwe. Ethi eleZimbabwe lilawo amathuba amaningi ukuthi liguqule indlela eliziphatha ngayo ukuze lamukeleke njalo lihlonitshwe ngamazwi omhlaba okugoqela eleMelika.
We are hopeful that we could have a better relationship with Zimbabwe and that Zimbabwe returns to being a responsible partner in the international community.
Silethemba lokuthi ubudlelwano obukhona phakathi kweleMelika leZimbabwe njalo amanye amazwi emhlabeni jikelele buza qhubekela phambili. Kodwa ukuze lokhu kwenzeke, uhulumende wakweleZimbabwe kumele ahloniphe okushiwo isekelo sombuso selizwe, ikakhulukazi nxa kukhulunywa ngezombusazwe lwezomnotho.
Uqhubeke ethi laloba uMnangagwa ekhuluma amazwi amahle, okuqakathekileyo yikufeza akutshoyo kubonakale ngempela ukuba umumo osuguqukile eZimbabwe hathi kube ephethe emlonyeni kuphela.
Ngibona ngani umongameli Emmerson Mnangagwa ukhuluma okuhle kumphakathi emhlabeni jikelele ukuze labo abakhangelele ukufaka imali yabo kweleZimbabwe bathabe. Lathi njengelizwe sibheke ilizwe eleZimbabwe ngamehlo abomvu, sibona ukuthi uMnangagwa uzahlonipha na amazwi akhe. Ukuze ilizwe eleZimbabwe lithuthuke, kuqakathekile kakhulu ukuthi uMnangagwa ahloniphe lokho athembise uZulu.
U-Ambassador Harrington uthi kudingakala njalo ukuthi kulungisiswe isimo somnotho welizwe kanye lesombusazwe ukuze iMelika lamanye amazwe omhlaba asuthiseke ngemizamo eyenziwayo avuselele ubudlelwano leZimbabwe. Uhulumende kaMnangagwa uthi ulesifiso esikhulu sokulungisisa ubudlelwano bayo lamazwe omhlaba. Ngomvulo, umphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube usungule ihlelo lokulungisisa umnotho welizwe wathembisa lokuthi eleZimbabwe selizaqala ukubhadala izikweleti zalo enhlanganisweni lamabhanga omhlaba anjengabo World Bank, African Development Bank lezinye. Ukungabhadali izikweleti ngokunye kokukade kusenza eleZimbabwe lenyanywe ngamazwe amaningi womhlaba. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC, ngingoPraxedis Jeremiah.
Isavumi kuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele inhloko zendaba. Umongameli Emmerson Mnangagwa usekhuthaze osomabhizimusi ukuthi besebenzelane ndawonye labanye babo abakwamanye amazwe kwenzela ukuthi iningi lempahla abazithengisela emazweni ama-exports zibe ngezipheleleyo. Owayengumkhokheli wabalwa impi yenkululeko umnumzana Jabulani Sibanda waxotshwa ebandleni ngumnumzana Robert Mugabe lo mnumzana Didmus Mtasa sebephendukile ebandleni. Siludgiba ke lapha ihlelo lwalamhla igama nguChris Gande lilayo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.